Lokho kuze ngesikhathi uZulu ehlala amahola phosi angamashumi lambili. I-18 hours engelamandla kagetsi, isimo okuthiwa yiso esengezelela ukuthi isimo somnotho welizwe siqhubeke sisiba sibi. Umqondisi we-National Consumer Rights Association iNACORA, uMnumzana Effort Ncube, uthi ukuswelakala kwamandla kagetsi kudala inkinga eziningi.
Ezomnotho ziyahlupheka kakhulu, ziyadileka nxa ngabe kungamanga kahle kwezamagetsi. Amandla amagetsi nxa engekho kwenza ukuthi abazemabhizinisi basebenzise odizili lezinto ezinjalo, base bekhweza intengo yezinto bese zidula lezo zinto. Kanti ke uZulu uyahlupheka laye njalo ngoba uyacina ethenga oparafini lezinto ezinjalo, izinto akade engasoze azithenge ngabe amagetsi akade ekhona. Ezomnotho ziyadilika, kuvalwe amankampani, kuvalwe imisebenzi lezinto zonke leziyana.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uMnumzana Mlandu Ncube uthi ukusilela kukagetsi kuyaphazamisa imisebenzi eminingi kamansipala.
Udaba lokuswelakala kwamagetsi luyasihlukuluza kakhulu njengedorobho. Okokuqala, njengoba lisazi ukubana ukuze siphampe amanzi anathwa izakhamizi kumele sisebenzise ugetsi. Manje nxa engekho kuya-affecta ama-levels ama-reservoir, kugcina kusenza ukubana izakhamizi singasathola amagetsi afaneleyo. Njalo okunye, njengoba likwathi igetsi yilo elilayitha idorobho, so nxa amagetsi angekho kuba mnyama edolobheni, ngitsho le industry nje generally iyabe ingasasebenzi. Ukuba affected kwe-performance ye-industry, it affects i-revenue lezi imali omele zibhadalwe kumunicipality.
UMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, naye uthi ziningi inhlupho ezidalwa yokuhamba kwamagetsi okugoqela ukugcakezelwa izindlu ngamasela.
Izakhamizi zakoBulawayo ziyakholana kakhulu ngalokho okwenzakalayo okuthathelwa amagetsi. Okokuqala ezikhala ngakho ziyananzela ukuthi amagetsi ayahamba lobanini. So izakhamizi zacela kudala ukuthi azinikwe i-timetable elandelwa ukuthi lazo zibone ukuthi zikwazi ukuthi zizalungisa njani impilo yabo, ziplane kuhle. Kodwa lokho akwenzakali. Uhlupho olukhona ukuthi asiwahambe isikhathi eside kakhulu. Abanye futhi bale mithi yena, le mithi babe ne-condition, impilo yakhe yabe ne-condition, i-health condition. So kuyahlupha-ke khona phala ukuthi amagezi ahambe isikhathi eside kuyahlupha. Imithi yayelongafaki ku-deport ifakwa ngapha. So abantu baya engozi yokuthi le mpilo zasesengozini ngenxa yakhona. Lapho abantu amagezi ahambe ebusuku nje abantu kule ngozi yokuthi amasela basuka bathola amathuba okubana bagangele abantu baba.
Inkosikazi Nolwazi Maphosa isakhamuzi sakoBulawayo eNkulumane uthi amagetsi awasabaphi thuba ngoba asehamba nsuku zonke.
Wawuhamba kwamagetsi kusekunzima ukuthi senze amabhajethi ethu ezindlini. Singakhangela izithiyelo ukuthenga nsuku zonke kunzima ngoba imali siyithola kanye ngenyanga. Nxa amagetsi ehamba kangaka sokunzima kakhulu. Okunye okusizwisa ubuhlungu yikuthi asikwazi ukuthi i-timetable yakhona injani. Ngabe siyakwazi i-timetable bekuza kuba ngcono.
Unkosikazi Judith Ncube, umphathintambo wesabelo seBulawayo Metropolitan, uthi ukwakhiwa kwesitishi seWange kuzakwenza ukuthi ama-industry engavali.
Nxa sokulungisiwe izakhiwo lezi eziseWange ezichezelwa kumbe ezivaselwa nge-coal, sinanzelela ukuthi kuzasisiza kakhulu njengabanikazi beZimbabwe ukungezelela ithifithi. Ngaleso sizathu sinanzelela ukuthi kuzancedisa kakhulu kakhulu kuthi nga Bulawayo okulafula ama-industries siathiyeneyo. Ngaleso sizathu siloyisa ukuthi i-electricity ingaphucaka ibe ngcono kuzakwenza businesses ethe the best service ebantwini ama-consumers.
Ikhampani yamagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority isanda kwethula umbiko wokuthi ikhangelele ukuthi ukutholakala kwamagetsi elizweni kuza kuba ngcono ngenyanga kaMbimbitho lonyaka nxa sekuphele ukulungiswa kweWange kanye lokuba abeZimbabwe River Authority bengathi amanzi edamu leCaribe asemaningi okungavuma ukuthi kugaywe ugetsi. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund layo isanda kwethula umbiko othi umnotho weZimbabwe uyehluleka ukuphakama ngenxa yezizathu ezimbalwa, kodwa esihamba phambili kuyikuswelakala kwamandla kagetsi. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.